Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lengali tshona njani izulu kandaba holamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngomgcibelo womhlazi ku 17 Nhlolanja 2024 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
kuliqiniso sesigaxe umsebenzi umlando omkhulu kamathonsi ukuthi akhokhele and uzakhokhela okwenyanga ezintathu betshintshana.
Icele lebandla le-CCC elisekelwa ngumnumzana Sithengezo Chabangu selikhethe umnumzana Welshman Ncube ukuthi abe esaphethe isikhundla sikamongameli.
Ayisiyo nto emangalisayo ikakhulu ukuthi abantu abasehlangothini oluphikisayo behlukunyezwe bebulawe ababahlukumezileyo abababuleleyo bengabo.
Umfelokazi welunga le-CCC elithunjwe ngolwezi nyakenye lagongodwa lafa phambilini kokhetho lwama-by-elections umnumzana Tafumane Mashaya uthi ukhathazekile kakhulu ngokuthi sekwedlule inyanga ezintathu kungela muntu osebotshiwe phezu kokubulawa komyeni wakhe.
Emuvale besithengisa imbuzi ngabo $30 at average and then sithe satreat-a sazinika imithi sazididisa sesokusenza ukuthi sesithengisa $35 kusiya ku-$40.
Izakhamizi zesigaba sewange esehlanganani sezisungule uhlelo lokufuya inkomo zochago lokuthengisa emahoteleni edolobheni le-Victoria Falls lakwezinye indawo. Kwezemidlalo bayakhalakhala abalandeli bomdlalo wenguqu ngemva kokuba amaqembu athi ele Highlanders lele Dynamos ekhethwe ukuthi azadibana kuviki yakuqala yemidlalo yesigaba seCastlelager Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Icele lebandla le-CCC elisekelwa ngumnumzana Sithengezo Chabangu selikhethe umnumzana Welshman Ncube ukuthi abe esaphethe isikhundla sikamongameli. Lokhu kwaziswe ngosaphethe isikhundla sesikhulumeli sebandla leli umnumzana Jacob Mafume lamhlanje ngemva komhlangano lentatheli zindaba kobulawayo. Uncube uzabamba kwenyanga ezintathu abe seqhubela umnumzana Tendai Biti laye ozakhokhela kwesikhathi esifanayo laye uBiti adedele unkosikazi Lynette Karenyi Kore ukuze kwenziwe umhlangano weCongress. Sixoxele nobhala jikelele waleli cele umnumzana Sithengezo Chabangu.
Kuliqiniso sesigaxe umsebenzi umlando omkhulu kamathonsi ukuthi akhokhele and uzakhokhela okwenyanga ezintathu betshintshana.
Ye, manje ungasela ukuthi labo abanye abathi bona bakhokhelwa ngumnumzana Jameson Timba asebekhethe njalo umnumzana Hlatshwayo ukuthi akhokhele inkokheli amalunga edalela eParliamente, lithini ngabo?
Sasivele sikhuluma sithi zikhona izigilamkhuba, bakhona ama-criminals, ayiwona la sasivele sikhuluma ngawo. Sisithi yibo abantu abafuna ukutshaya ikhuyi, yibo abantu abafuna ukuthatha iParliamente, yibo abantu abafuna ukuthatha iparty. Sokuzadlula, liyaduma izulu libuye lidlule, lidumile kudlulile, siza kulungisa sikuqondise, sivisele iparty ebantwini lapho evela khona. Thina sisukela ngo 2000 umuntu vele oba ngu leader of opposition kusase labo Gibson, kusase labo Tsvangirai, kwakusiba ngumuntu osenior. Sikhangela ukuthi umuntu osenior nguye oba ngu leader of opposition. So ngalesi sikhathi umuntu o senior nge structure sethu sikhona u Welshman Ncube akakho e parliament u tender ibithi gakho e parliament umuntu okhona e parliament ongu vice president ngu Maikore. So ngalokho sizalobela i parliament and ngaleyo ndlela i parliament kuzamele ilandele isinqumo se party. I parliament kayisikhetheli umuntu ukuthi akumele abe ngu leader ngubani, kodwa i party yiwe ehambisa ibizo ukuthi ipha i parliament ibisi announce lelo libizo elivela e party.
Lo ke ngumnumzana Sengezochabangu unobhala jikelele wecelele lesicc. Imizamo yokukhuluma lo mnumzana Promise Mkhwananzi sikhulumele secelele ikhokhelo wa mnumzana Jameson Timba yehlule. Umfelokazi welunga lesicc elithunjwe ngolwezi nyakenye lagongodwa phambilini kokhetho lwama-by elections umnumzana Tafumane Mashaya uthi ukhathazekile kakhulu ngokuthi sokwedlule inyanga ezintathu kungela muntu obusebotshiwe phezu kokubulawa komyeni wakhe. UMasaya ubikwa wathunjwa ngabantu ababehlome ngemibhobho abacatshengelwa ukuthi ngabacuphi ama-CIO kumbe amalunga ebandla lezanu PF mhlazi ku-11 ngolwezi watholakala efile eHarare. Ukubulawa kwakhe kwasolwa kakhulu ngabanengi okugoqela umanyano we-United Nations owaxwayisa uhulumende ukuthi aphenye lolu daba kabanzi. Unkosikazi Masaya utshele iStudio 7 ukuthi uhlukumezekile kakhulu ngokuthi ababulali bomkakhe balokho bezihambela nje. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lonobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eIbheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ayisiyo nto emangalisayo ikakhulu ukuthi abantu abasehlangothini oluphikisayo behlukunyezwe bebulawe ababahlukumezileyo abababuleleyo bengabotshwa. Lokhu yimpilo yinhlalo i-44 years eZimbabwe esesiyiphilile yikho inhlalo yabantu abaku-opposition. Uma uku-opposition awuvikelwanga ngumthetho, awuvikelwanga ngamapholisa, kodwa ungahlukunyezwa nje laloba ubulawe ngabantu abavela ebandleni elibusayo. Kungabi into ezenziwa ngoba kusanshiniwe ngabaphetheyo. Uyawubabone bephuma bekhuluma bekloloda ukuthi bona bangaze benzeni, akulanto ezenziwa. So mbona ngazathi amapholisa lawo ayakwazi ukuthi ngeke bebophe umuntu ovela ebandleni elibusayo eqhubeke esemsebenzini one way or the other, ugcina exotshiwe kumbeni esusiwe lapho desebenzela khona. So ayisiyo nto ethusayo, yimpilo yabantu vele bonke abaku-opposition.
Emthethweni kukhona yini okungenziwa okungenyusa umfutho sigcine sibona mpela amapholisa ebopha umuntu kumbe abantu ababulala uMasaya? Ngoba sabona ngesikhathi sika iTaizamara lanxa nje lokho engazi ukuthi watshonaphi, inkantolo yangenela yathi amapholisa kwakumele akhulumisane lemuli kaZamara ayazise viki ngeviki ukuthi uphenyo lwaluhamba njani.
Bekuqakathekile ukubana iparlamente yeZimbabwe, amakhosi eZimbabwe afuqe into leyi, kodwa lesadaki layo kuyakuqakathekile ukuthi ikhuthaze umfo wabo.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo onobhala jikelele wenhlanganiso ye-Ibheju likaZulu ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthe simtshayele ucingo ngalolu daba ngomvulo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukwele Ethiopia emhlanganweni womanyano we-African Union Ordinary Summit. uMnangagwa wemukelwe izolo ngumphathintambo obonanga ezobudlelwano lamanye amazwe uMnumzana Frederick Shaba lomela eZimbabwe kumanyano we-AU unkosikazi Sophia Nyamuyetsa. Umhlangano lo wenziwa phansi kwendikimba ethi kuqakathekile ukufundisa umntwana we-Afrika ngalesi sikhathi sokukhuphuka kwezolwazi oluphakemeyo.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampawa kubembula.
Lamlela ntwandwe,
kwezemaphandleni izakhamizi zesigaba sewange esehlanganani sezisungule uhlelo lokufuya inkomo zochako lokuthengisa emahoteleni edolobho leVictoria Falls lakwezinye indawo njengendlela yokuthola imali yokuthuthukisa imizi yazo. UNokuthaba Dlamini usethulela lolu daba ngokugcweleyo esewange.
Zikhasa nanganjongonye zingamachumi amathathu lane. Izakhamizi lezo zaphuma lombono lo kumnyaka ophelileyo kulandela ukungenela kohlangothi olubona ngokwelula kwengalo olwe United States Agency for International Development lusebenzisana lenhlanganiso yemali maloko lapho abahlala khona babona kumqoka ukusungula uhlelo lokuhlenga izifuyo endlaleni lasemkhuhlaneni. Suphumelelisiwe lumbono iqembilele lazibizwa ngokuthi ihlanganani Livestock and Dairy Pilot Group qede bafundiswa ngokufuya okulenzuzo. Okukomiti yochako unkosikazi Sikhokhele Moyo uchasisa ngosekubunjiwe.
Sikhayela ukuthi i-150 liters siyenze amas. Then i-4 days lezi phakathi kweviki sikhangelela ukuthi sithengise i-fresh. Ngoba eVictoria Falls bafuna i-65 liters yamas. Njalo thina uchako esizalikhupha ku-150 liters i-40 liters. Yilo esilale esizasupply maybe 3 houses. Epheka izishwala.
Lokhu kuvezwe kumbukiso wobuhanjelwe zenhlanganiso lezi kunsukwana yezidluleyo kanye le-Cultivating New Frontiers in Agriculture. Okukomiti yebona ngezokuthengisa uMnumzana Musa Ndlovu uveze ukuba le ntengo yezifuyo zabo sikhwelile njalo kulandela ukusungulwa kohlelo lolu.
Emuvale besithengisa imbuzi ngabo $30 and then sesithesa treata sazinika imithi sazidibhisa sokusenza ukuthi sesithengisa $35 kusiya ku-$40.
Okukomiti yokudla kwezifuyo lezi unkosikazi Onesia Ngwenya uthi balima utshani obehlukeneyo obugoqela idolichos lab labo kanye lesanhembu amazimba amahlanga lokunye qede bechayele izifuyo lezi.
Amahlanga awumumbu lasicela ukuthi lingawakhiphi esephelile ihlanga selisiwa lodwa kodwa akhipheni esese lobuchukela ebisese ne-weight.
UMangwenya uthi okwamanje balephupho lokuthenga uhlobo lwenkunzi ezaba ngeyecembu bethenge njalo isigayo sokulungisa ukudla kwezifuyo. Ongundunankulu wenhlanganiso yemali maloko uMnumzana Dominic Graham uthi lezi ngezinye zenhlelo abaphezu kwazo esabelweni seMathebeleland North ngenhloso yokusiza izakhamizi.
We focus more on strengths and opportunities than we do on problems and challenges.
Sixoxisana lezakhamizi siphumele indlela ababona zingabasiza ukuthuthukisa impilo zabo ezigabeni. Okwamanje uhlupho olwandileyo kulesi sabelo ngolwamanzi sesizamile ukulungisa izibhorane, ukugebha imigodi kanye lokwakha amadamu kwezinye indawo ukuze abantu basizakale.
Ukansila wekaChechete uMnumzana Give Me Again Moyo uthi kulusizi ukuba ezinye izakhamizi kazela ntshukuntshu yalentuthuko ekhuthaza abantu ukuthi umkhuhlane wokuphiwa nje kufuze bewenqabe.
Asisukumeni njengabomama besihlanganani so sihambe imali malokhu izasithola sibuthene then yona isifika ichaza abantu ezabathola benjani bekubhakho.
Uhlangothi lwemelika lolu luyasiza njalo abantwana abaleminyaka emibili kusiya phansi kanye labo mama abazithweleyo ngokubaholisa nyanga zonke ilambazi ngenhloso yokwehlisa ukufuba ebantwaneni ngesimo sendlala kulesi sabelo kuzigaba zonke. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisewange nginokuthaba Dlamini.
Gukama.
Siyabonga nokuthaba kwamanje sengitedela emuva ngilichiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosazana Soneni Moyo, ilunga lebandla le-CCC, othi kwakufanele angene ePhalamende kulandela ukuxotshiswa kwamalunga e-CCC ngumnumzana Sengezo Chabangu ezikhundleni zawo, kodwa akusabanga njalo.
Mina ngiyisoneni Moyo, ngumuntu vele othanda izinto zepolitics. Ngizithanda, ngumuntu othanda ukuthi izinto zenze ngeqiniso nothi ngesizinto engizinhle. Akufuna iqiniso ukwenzela ukuthi lathi sikhokhele abantu ngeqiniso. Enginanzelelayo ukuthi mina vele ungani ngiyanikezelwa ngenxa yokuthi isikhathi esiningi omama siya-abhuza. Nxa ungasavumanga ukwenza lo chance, yikho lapho abakutshaya khona. Behlele kukhangelele le eceleni ngoba wena awuvumanga into zoku-abhuza.
Wehlula ukuthi uncintise ngemva kwama-primary elections lokuthi ungene edale lePhalamende.
Hayi, lapho ngingezele nakula muntu ongakwaziyo, bangingezele abayibo akade besithi yiwo ama-leaders. Bangivalela phandle kuma-dielections. Ngangithe angila mali, ukuswela kwami imali kwaba yi-problem. Ngasebedinga i-candidate okuthiwa ngu-Mobblessing. Wangena lapho laye u-Mobblessing, sazama ukumncedisa ngazo zonke indlela. Noma bebengamikisento bezenzela u-Mobblessing, naye waze wafika isikhathi sokuthi adliwe. Yikho kuthafula kwabo sonke lo-Mobblessing.
Ubona ingane isiwe wedwa wesifazane oncindezelwayo la?
Hayi, ayisimi ngedwa, sibaningi kakhulu. Sithole sokuthiwa hayi laphana sokungena izivalo singazange sitshele. Thina sisithi silibandla eliyi-one, sisithi siyithimu eliyi-one.
Sabona laphana uncintisana lo mnumzana Siziba kuma-primary elections, babe kusola besithi nawe utshona ubhodabhoda uhle uthi bhadla amabala, abanye abangathi inhlamba. Liqiniso leli yini la kuma audios lawa asanda ukuphuma?
Eqinisweni esindebelela kula nhlamba, esindebelela kula nhlamba uyabukhuluma into injengokuba plus inhlamba yangikhona isiyo engabulala umuntu. Inhlamba yokuzama ukuthi lawo akuthume uyekele ukwenza khona lokho engiyenza khona, ngoba isikhathi esiningi ngiyathethiswa ngizithubele. So nami nasengiphendula sengiyirongo, lami ngumuntu ngiyenza ubuhlungu. Abantu bayangithethisa ngendlela abafuna ngazo, lami besengisinga sengikhuluma ngiphendula ngenhliziyo ebuhlungu.
Ungathi abanye abantu abalweli yini abesifazana labo nxa bethethiswa lapha betshelwa amagama?
Isikhathi esiningi abesifazana istedi babaqalisa ukusebe ku-attach bese bencediswa ngamadoda. Isikhathi nxa sebencediswa ngamadoda zibe sokumnani, efana nale malangeni nje. Kulomunye nje kade ngithuthisa ngendlela afuna ngayo, ngithe sengiphendulile sengisizwa ama-lesizeni ama-audios asehlanganisiwe asephuma kumanyuzi ngenxa yokuthi mina ngithethisile. Kodwa yena onguye laye oyenza ukuthi ngiyithethise kasakhiphe owakhe akukhulumileyo, ezama ukungigcona ukuthi abantu bethi kambe ngizafaka njani umuntu ethethisa kanjani. Yikho libona abomama abaningi besaba ukungena kwezepolitics kungenxa ye-abuse eyenzakala. Uyathethisa ngendlela yonke abantu abafuna ngayo, yena nxa usiphendula sekuthiwa urona.
Kodwa awusiwo umuntu owesabayo?
Hayi, mina ngesabi. I'm not someone o-power hungry ukuthi sekufuze ngiyegida laphana ngipeka imali. Hhayi, ayisikho lokho. Yikho engenye abanye abantu abakutholayo khona bethu ukuthi ushonela sizake siminje ngoba kula abanye mama yesu abahamba betshela izimali ngezinto ezithiyeneyo. Mina ngiyazithandela mindi ngizenzele impilo yami-ke mnandi.
Swake wasebenza yini labesifazana kumbe lamantombazana kunhlelo zentuthuko esigabeni sakho owazakala ngakho?
Mina ngiyazakala kakhulu phela ndaba jabalala constituent ezitolo lapho okule omunye umnyaka esasincedisa isikolo ngokugayisa sihlangene lobaba uDimoyo. UDimoyo umakhelwane wami. Sasincedisa isikolo nje siduze kwethu, abantwana besidla ngaleso sikhathi. Lathi mina ngumama okukhomithi esikolo, labo bangazi ukukhomithi esikolo ukuthi ngumuntu vele engifuna iqiniso, ngumuntu engizwanisa ukubamela ezintweni engibona ukuthi lezi azikho right.
Leyo bekuyingxoxo
nako lo nkosazana soneni moyo ilunga lebandla le-CCC ebesixoxa layo nguhlelo lethu oluphathelane labesifazana asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lilami usithandekile mhlanga ngikhonapha e-Washington DC
siyabonga sithandekile mhlanga siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba lamhlanje sixoxa lomnumzana Willard Moyo ukhansila ka ward 29 esilobela okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana
hayi ngiyabonga ukwamukelwa ehlelweni baba ngande sanibonani lonke balaleli labalandeli be studio 7 nabahlali baka ward 29 edonsa chapewa imawolo kodwa ngiyalibingelela abantu bakankulunkulu ingali njani emakhaya
ungasitshela ukuthi umumo unjani khona ngapho sizwa kuthiwa likhangelela ukuthi kungaba lendlala enkulu kakhulu
baba ngande angazi ukuthi ngingathini umuntu wanika linto wathi indlala waphambanisa kakhulu lokhu yikufa lokho engazalwayo umnyaka emlutshwane ngihamba emhlabeni ngaze ngubone lokho engakhokhela abantu kusukusela ngo-2008 kuze kube namhla angizange ke ngubone lokhu kufa okungaka ukufa abantu bekhangele phezulu njengabantwana benyoni izulu phezulu likhona kodwa phansi kalehli phezulu komile qha izifuyo emasimini sokuchile sikhangelane lendlala inkalakada yomswalakahla wendlala induna yendlala esikhangelane layo lonyaka ukugamba mangakubi inkosi
yona imbida efana labo lude labo delele awuzange kutholakale yini
imbida baba gande nabalaleli ayizange itholakale imbida le okhuluma ngayo lude lembuya idelele lokunye okuningi nengokuwandisa ukuthi kuyisitshebo sokudla kwabantu ngalesi sikhathi sezulu kuthe kusithi kuyamhluma kusithi kuyamila kusithi kuyaphakamisa ikhanda kuze imbida lokhu kwahlangana nesibabule selanga ulude uyakwathi lungashiswa lilanga aludleki lubaba gama okomhlonyane ithe isithi sithi yakhona abantu baqala ukuthi bayaquntaqunta ukuthi badle wahle kwehla kalakada isibabule selanga labhaxabula yonke into yakhothamisa ikhanda akula mbida akula delele akula mbuya akula lutho konke nje komile lugwadule abantu badla inqoqo zomlomo baba
manje wena njengokansila usuke wakhulumisana yini lo hulumende kumbe lenhlanganiso eziphathisa uZulu
uhulumende sengikhulumisane laye kakhulu ngibona lami ngingomunye wengxenye kahulumende obusayo ngibe lengihambo ezithize entanda ukuthi abalaleli bebezazi ngihambela uhlupho lwendlala afike emahofisini awe-social welfare baphakathi kohlelo lokuthi babuye bezebhala izakhamizi ezilambayo bayeza nje emalangeni amalutshwane alandelayo njengokuthenjiswa kwami ihulumende bese zothwa khona i-rating so yikho engingahambela khona emahofisini e-social welfare yilokukhulumisana kakhulu le-ofisi ka-DDC u-district development coordinator lokhu kwakuthiwa khona ngu-DA kudala sengengathumeza ilizwi selingafika khona ngakhuluma labo ngibabonisa ungaya kumaminitha wechamber wezibagwe road council ngike ngaphakamisa ilizwe elikhulu umhlangano we-full council meeting ngibika isibiko sokuthi izidumbu eziku-ward 29 ezendlala zizaba ningi kakhulu lonyaka izalukwazi amaxhegu intandane abafelwakazi labantu abatsha abahlezi emakhaya abangasebenziyo indlala izabathwalisa nzima ngoba sokuhle kwala ungalahlwa yinsimu yakho baba akula nto enyeza ukwamukela ukubana ulwisane lendlala sengikhulumisane lazo inhlanganiso bezikhona ku-full council meeting ezigoqela ama-NGOs ezigoqela ingatsha zikahulumende ezigoqela abezinhlanganiso zenkonzo salubika udaba kanjalo akula ofisi esingafikanga kiyo sibika lolu daba
okokugcina ungavalelisa abalaleli
hayi ngiyabonga abalaleli ngiyabonga lawe msakazi engithemba abantu bakithi bazancedisana makusiba khona okuncane okokudla okubuyayo asiqathelana neni bantwana bakankulunkulu bantwana bedonsa bantwana bakamalisa asikatala na neni abantu anabendo tabaya za ingondo lente tebate basote vedi katela nebenata manzi ungatima kubuyu guja ube konoza taba chabulu tumakelo anwa kiulele nga janga dekulume le tumia itembu kutiza ngenela ngesan jesu banzo bwana ungabikono mto za blawa inja nyabonga inkosilibu sisile nzele gale nyabonga babakane
loge begungu mnumzana Willard Moyo ukansila ga wat 29 esi lobela ebesixoxa naye kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba asidibaneni njalo ngeviki ezayo kuhlelo lunye sikhathi sinye.
Kwezemidlalo abalandi abayakhalakhala abalandeli bomdlalo wenguqu ngemva kokuba uhlelo lokuba amaqembu adlala kusigaba seCastle Lager Premier Soccer League azadlala njani lonyaka luveze ukuba iHighlanders leDynamos zizadibana kuviki yakuqala yalimdlalo. Okuningi sizweni kuJoseph Njanji ekobulawayo.
Wadlela amaqembu abalisela izimbabwe Saints kanye nebulawe Arsenal uBlessing Lunga uthi inkokheli zomdlalo wenguqu elizweni naluba ziyadlulisela phambili umdlalo okumele ube phakathi kweBhosa leDimbare ngosuku lokuqala lwemidlalo. Intatheli indaba yezemidlalo uNesh Mgogo yaRayena uthi akayisabeli ukuba kungaba lobudlwangudlwangu ngosuku lokuqala lwemidlalo loba nje kuyabe kudibene amaqembu ayazakala eyingwe lenja.
Lokhu kuzenza kube lula ikakhulu kulaba abaqokeza imidlalo ukuthi njengoba bekhuluma ukuthi to violence ukuthi kungabi lobuzikamuzamo.
Umlandeli weqembu la Highlanders uMthokozisi Mkhwebu yena uthi akalansolo phezu kohlelo lokuba amaqembu adlale njani.
Uzaba nama challenges azaba khona kuma teams omabili kodwa emenithi njengoba sokuhleliwe abadlali nama coaches bezimisele ukukhona because akusekukubuyela emuva because okuhleliwe ibhola lidlala.
Ocubungula ezemidlalo eselizweni laseNgilandi uRicky Zililo uthi imidlalo yalonyaka ithembisa ukuba izachaza abalandeli kodwa abeqembu leHighlanders kumele bakwamukele ukuba lonyaka babe besakha kakutsha.
The only thing abantu beyenze ukuthi betshela abantu babo kuphela simple straight ukuthi yabathi indaba yokuthi vele ohlala ubuilda kuPremier Soccer League ayikho le.
Imidlalo yeligi ikhangelele ukuqala ngenyanga kaMabasa kodwa imidlalo yalonyaka izaqala okusemthethweni mhla zingamashumi amabili lane lapho iqembu eliphakamise isicoco seligi nyakenye lengezi Platinum Stars elizanqikelana khona leli Dynamos lona eliphakamise inkezo yeChibuku nyakenye kubangwa inkezo yeCastle Challenge Cup. Lo mdlalo uzaliqhutshelwa enkundleni yeBaobab. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Hello, we live talk ngomvulo mhlaka 19 ngo 8 pm sizabe sixoxa ngokuqhatheka kokulima izilimo ezivuthwa masinya loba kungelazulelane leyo njengalonyaka ezifana lenyawuthi lamabele. Sikhuluma nje iZimbabwe ibhekane lendlala embi njalo abantu abafika izigidi phose ezintathu 2.7 million badinga usizo lokudla. Kambe ingaqedwa njani indlala ngalesi sikhathi sokuguquka komkhathi? Lithiye indlela ngomvulo lizwe sixoxa lengcwethi kwezokulima ezigoqela usikamfundo Tafadzwa Mafaudi osebenza lesikolo seLondon School of Tropical Medicine yena owaxwayisisa kabanzi ngalolu daba njalo waloba ugwalo olule nkuthazo kubalimi.
Isikhathi kasisavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Icele lebandla lesi-CCC elisekelwa umnumzana Sengezo Chabangu selikhethe umnumzana Welshman Ncube ukuthi abe esaphethe isikhundla sikamongameli. Umfelokazi welunga lesi-CCC elithunjwe ngolwezi nyakenye lagongodwa lafa phambilini kokhetho lwama-by-elections umnumzana Tafumane Mashaya uthi ukhathazekile kakhulu ngokuthi sokwedlule inyanga ezintathu kungela muntu osebotshiwe phezu kokubulawa komyeni wakhe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga kulalela uhlelo lwethu lilakho kuyabulenjini ku-www.voaindebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.